khathesi ama businesses gawala mali abantu makhaza gawala mali angiboni ukuthi ungani bekwenzile i-petrol le-diesel. Xa sikhangela futhi ukuthi khathesi njengoba izulu lisina kanje unama-folks abaningi awayesiyesa abangukuthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenza ukuthi intengo iqonge ezitolweni amabhizinisi baye bengelandlela yokuthi barikhave izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators walama-generator ngoba amandla kagetsi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengaba balutshwane kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise i-fuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangikhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo esikukhangeleleyo yukuthi inyanga le ingakapheli kumbe ngenyanga ezayo uzabona ama-network operators besi-apply-a ku-potras ukuthi bakhweze intengo for instance. Labanye nje abalungisa okuchejeneyo okungamabesi impuphu ithukela lani uzabona bekhweze intengo sesesukubona khathesi ukuthi intengo yakhwela ezitolweni.
Kuyini okunye uhulumende abengakwenza ukuthi kungakhwezwa amafutha la njalo le ntengo ingakhuphuki?
Uhulumende olokuningi angakwenza kaqale akhiphe iminye imithelo ekhona ku-petrol le-diesel. Engakhipha eminye imithelo ekhona intengo ingehla futhi e-petrol le-diesel. Iyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminingi-ningi ekhona ku-petrol le-diesel lamafutha lawa awokuhambisa. So imithelo leyo ingakhitshwa. Uzenza ukuthi intengo i-stabilize mbijana. Kodwa uhulumende uyabe edinga imali so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibili.